Yebo nje asenelisanga ku-50% kodwa sinelesile ukufa nama-candidates endaweni eziningi ezelizwe for a few cases. I-nomination code ihambe kuhle loba nje bekulokunye ade kungani kuyahlupha one. Indaba yokuthi i-VAC ifake umthetho yogazetha umthetho lo ngu-8 ebusuku before ilanga, just a few hours before i-nomination code. For example, ukuthi kuzaba provincial councils emathawu nakobulawayo ngeHarare, of which besingakulungiselanga khona lokho, kodwa nje ngeHarare sikwazenelisile ukufaka ama-list ethu. Njalo singakhanyela ukuthi indaba yama-double candidates okhuluma ngayo khathesi ngikhuluma lawo sivela e-VAC ku-nomination court lapha ade siyekhanyela ama-nomination papers. Nxa ukhanyela lapha indawo okulama-double candidates, you can tell ukuthi ama-double candidates ngabantu abefeki, ngabantu abamanga. One, abantu okuthiwa ngama-signatories bona laba ngabantu yethu bethu, yebo ngamabizo abo, but ama-signature kafani ndaweni abefeki. Owesibili, nxa ukhanyela ilogo esetshenzisiweyo, ilogo yethu ukuliphepha okuthiwa yi-gloss, but leli iphepha elisetshenziswe yilaba bantu liphepha elifotokopiweyo. Okwesithathu, abantu laba kasibazi.
Golide, nanko-ke akusitsheleke ukuthi uzwa njani ukhulunywa ngumama.
Ukuhleleka kuqakathekile empilweni, kwenza into zonke zibe lula. Thina njengezanuphefu besihlelekile kakhulu sibili ngoba into zethu zonke zihambe kuhle. Ama-candidates ethu wonke asubmitile, including candidate number one upresident uzowabonakala efika e-nomination court eHarare himself sibili ngokwakhe manqama wazihambela wafika wahlala emabhenjini kwabana naye ukubana athi submit himself under the constitution and the requirements awezeki. So thina ukuhleleka kwethu kwenze imsebenzi wethu balula kakhulu, asibanga ngisho le problem. Bengihleka nje ngikhaya lapha kobulawayo ngibona amanye ama-candidates amabandla atshiyeneyo including i-TCC as late as ngabo-half 3 kusokusiya ku-4 bengikhona begijima behambisa amaphepha abo besenza into ezinjalo, and mina ngakubona ukuthi okunye lokhu kubangelwe yikhona khwani kona athi abona abazange babatshelwe ukubana ongenayo nguwuphi until nge-last minute yona leyo angazi bebehlelelani naw sokusenza kube chaotic. For example kobulawayo lapha abafaka ngisho one ama-candidates ku-provincial council. Thina lapha njengezanupef kushouthi sesithethe wonke ama-positions engu-10 olana uncontested, and lokhu futhi ayisikuthi mbeta yinto ekhulunywe last minute. Thina last week size sayenza ama-elections ukuthi sikhethe abantu abazosimelela ku-provincial council. So yinto eyayikhithwe kuthi asiyonto esiba isijumejule, but because of not having structures maybe abe-TCC akufikanga kuhle ukuthi kufika, but kithi kwafika kwaze kwabuya imemo ivelela e-head office eHarare ibhalwe ngu-political commissar wethu ubaba uBima notifya amaprovinsi wokuthi bakithi cela lenze ama-elections ndinomnika abantu abangu-10 and make sure that 5 ngomama 5 ngobaba province.
Ngingena khonapho-ke nkosazana isiledeka.
Ngiyabonga kakhulu ngamazwi la akhonywe ngubaba uGolide. Clearly aseconfirme into eyodwa esitshone sikhuluma ngayo mihla ngemihla ukuthi iZANU-PF iphiwa information thina amanye amabandla esingayiphiwa. One, indaba eye-provincial council nxa ekusithi imemo yafika bakhetha abantu babo last week, but sikhangela igazethi ekhithiweyo ifaka umthetho we-provincial council. Igazethi le igazethwe ngo-20 June, siyavuka sisiya ku-nomination court, igazethwa ngo-8 ebusuku. So nxa esithi bayenza kudala kutho ukuthi information leyi besebeyitholile kudala. And secondly, mina njengomuntu oku-elections ngiyahlala ku-national multi-party liaison committee le-VAC. Last week sihlale le-VAC ngolwesibili ku-national, ngayibuza personal indaba yona le e-council. Nxa ekhuluma ngokuhlelela, ukuhleleka kwakhona kuhleleka njani information ifihlelwa ebantwini? We are a democratic country. information should be shared. The constitution iyakukhuluma the right to information. Sikhangele udaba olama double candidates ngibelekile. Kulawayo sichekile all the double candidates akhona ngawe fake. Arare ngawe fake njalo ngabamanga. So thina njengebandla sitshela abantu beZimbabwe ukuthi indaba leyi sesifaka emthethweni. Abantu bemthetho bazayilungisisa laba abangama signatory bazakhuluma bebonisana labemthetho ukuthi hayi thina ama signatures ethi laba abantu laba kayisibo bethu endalo ungakhangela abantu laba abade bengekho ku approved list yethu asibazi
yamangale khona indaba ama double candidates esithi gabawazi kulama videos asekhethayo that we can even send you one video empopo mzilikazi constituents abantu empopo mzilikazi constituents bakhala ngokuthi bona bafuna uthawuta ngupardon I think pardon bafumana yosamnqa ngapha manje kodwa ilist ebuyileyo kufaka omunye umuntu.